Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba le ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa, like athethi sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yize ziyenza ukuthi ukubusa okamongameli Biden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba employment hiring wages ngathiwa sekhwelile. Sibona i-federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i-average abantu abangeniswayo imsebenzi is at 15 across the country. Okwakathesi sibona lawo ama-fast food restaurants anjengo-McDonald's lani labo bedinga ama-workers beqalisa ukubaqhasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma 14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebeshort ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.